isihlanganiso sithi ama numbers la amancane kakhulu ngombono wethu ngoba siqale ukusebenza emonth ago nje ekhaya vote. So sesizama ukuthi sibonisise ukuthi i-2000 xa kulilizwe lonke laba esibarejistileyo abarejistwe abanye ngama-coalition members ethu. Hayi inumber le incane kakhulu kithi ngombono wethu esikufisayo ukuthi ngabe siyakwenza lokho online. Njengoba kulama COVID restrictions izeko office lonke ivaliwe lakathesi. So besifisa ukuthi ingabe kuyenziwa online njalo sinikwe i-breakdown ukuthi nge-province kula bantu abangayo kwezothi lathi si-verify sibe nendlela yoku-verify nje abantu abasebenza ekuncediseni abantu ukuthi babhalise ukuvota.
Lizaxoxisana le-ZEC ngalolu daba.
Sizaxoxisana labo kakhulu maduzane ngo-January lapha ukuthi sizwisise lathi njengama-stakeholders ukuthi abarejiste kuma-province esebenza kiyo North, South, Bulawayo bangaki. Njalo lathi bese sihlangana nje e-coalition sibone ukuthi abarejista abancedisa abantu ukurejista ngabantu abangaki. Lathi sibe le ndlela yokuverifya. Kusiya phambili sesifundile khona lapho. Kusiya phambili sebesi verifya, updater continuous kuma-social media platforms ethu kwenze ukuthi kwazakale ukuthi abarejistileyo ngenyanga engaka abangaki ade bencediswa yi-ekhaya vote.
Kodwa likhona inani elingathi yeleli sileqiniso lalo ukuthi abantu abangaka ababhalisela ukuvota kulesi sigaba.
Ye, thina kathesi like njengokuthi koBulawayo kule ndawo eyodwa kuphela ukubhaliswa khona ukuvota. So namhlanje besikhakuletha lathi njenge-coalition ukuthi abantu esabahambisayo even nge-shuttle bus yethu ukuyarejista ukuvota ngabantu abangaki barekhodwa ngayo. Kulamanye ama-coalition members futhi ade bevele bele nhlelo zabade bezenze ze-voter registration. Sesizama ukuthi sikuhlanganise uku-information kwakhona sibe lakho ngoba i-2000 le incane kakhulu ngombono wethu.
Ungasitshela amanani lawa?
Hayi, sizalitshela nase siwahlanganisile. Sibone lathi kuqanjwa namuhla ukuthi kule 2000 ilizwe lonke for the whole year. So lathi sesithi njengenhlanganiso sizabe si-updata ama-stakeholders ethu ukuthi sesifike ngaka. Njalo sizahlalisana phansi lezeki sikhulumisana ukuthi hayi thina abantu esibancedisileyo lapha. So lina njenge-province yakoBulawayo kulabantu abangaki, njenge-province ye-Matnot kulabantu abangaki lasemat South. Maybe ngumbe liqiniso asazi.